So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 omgqibelo omhlaka 29 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapolisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owethe sabeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu.
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa akusikho ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuze.
Isizalwane seZimbabwe esiyisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu.
Ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imigwaba yena leyana for 2 or 3 weeks thina siyabe sikhangelile isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele ngisidla umumbu but ukuthi ungaba lesikhathi sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Kubulawa indlovu eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapholisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owetheswa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu. Umbalula wathi abasuka kubutho leZimbabwe yibo abadala amacala obudlwangudlwangu behlome ngemibhobho. Intatheli zindaba yeZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi amazwi la asefake izizalwane zeZimbabwe engozini.
Ya khona vele inkulumo ezinjengalezi zenza ukuthi besabe kakhulu lanxa nje kungekho esesikubonile as a reaction from abantu balapha. Kodwa khona ukwesaba kukhona kakhulu ukuthi sokungenzeka kwenzakale lokho okwenzakala ngemva kokubana umeya waseJohannesburg la ekhulume inkulumo ecishe ihambe layo nabili.
Manje wena ngokubona kwakho kuleqiniso yini lokho kwakhulunywa ngumbaluni?
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa akusikho ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuze. Akusikho futhi njalo ukuthi amacala adalwa lapha adalwa ngabantu bengithi abaseZimbabwe. Kungakho yena ufunga ukukhuluma nje into engathi mina yini kulumo lezi ezinjengalezi ezikhulunywa emabhawa. Iqiniso langikhona alikho kakhulu kangako.
Yena uMbalula bamthatha njani abavele eZimbabwe? Bona ungani yikuphosisa ukukhuluma nje kumbe ngumuntu vele ongathandi abantu beZimbabwe?
Angiyeke ngatsho ukuthi ngumuntu ongabathandiyo kodwa ungumuntu lwana ophonga ukukhuluma uqala ngokukhuluma athi secabanga. Umuntu othanda ukuthi yena azakale ngokukhuluma izinto engathi ngekhikhi awuni ngesilungu. So yindlela abonakala ngayo la.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kukhona okunye aza kukhuluma yini okungagcina kufana lakhona lokhu okungafaka izalwane zeZimbabwe engozini?
Lokho ngicabanga ukuthi kuzokuya ngokuthi yena ebandleni lakhe kumbe ngithi kuhulumende bamphatha kanjani ngoba sizwe kuthiwa usehanjiswa ebandleni eliphikisayo le-DA selimhambise enkantolo yezokulingana ukuthi le nto ayikhulumileyo isingamkwenza kumemetheke inzondo ebantwini bakuza ikakhulu abeZimbabwe. Kungakho okuzokwenzakala lapho enkantolo yikho kuzokutsho ukuthi yena uzokuphatha kanjani ngemva kwalokho. Kodwa njengoba sinjile ukuthi indoda yakhona indoda ethanda ukukhuluma ithi sicabanga ngemva kwalokho. So kungenzakala njalo ukuthi usengaqhubeka njalo ekwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kulesinye isizalwane seZimbabwe esesihambe emthethwandaba sisithi sifuna uhulumende weBotswana asihlawule imali engamapula ayizigidi ezinhlanu 4.5 million pula ngemva kokubhaxabulwa ngemvubu eqolo esetheswa icala lokujontsha. Umnumzana Khotso Nyathi usebenzisa isitulo samavili iwheelchair ngoba engesenelisi ukuhamba ngemva kwesehlakalo sanyakenye. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kwele kweleBotswana.
Umnumzana Nyathi uthi wabotshelwa kuntshontsha nyakenye emzini weTlokweng oseduze leHaborone. UNyathi uthi wahanjiswa enduneni wayethelwa imvubu kane emhlanu phansi komthetho weBotswana. Lokhu kwabe kuqala kwendubo zakhe ngoba waqala ukuba ludubo lweqolo waze wagcina esehluleka ukuhamba. Wafaka esihlalweni esilamavili iwheelchair wayesayisebenzisa impilo yakhe yonke. Ngokunjalo uNyathi usehambise urhulumente weBotswana emthethwanindaba esithi ufuna ukuhlawulwa imali enkanye izigidi ezinye lengxenye zamapula i-4.5 million ngenxa yokulimala kulandela ukuthelwa imvubu. UNyathi wayebotshwe labanye ababili beZimbabwe bagotshelwa ukuhlala umnyaka ejele phezu kokuthelwa imvubu. Ekuphumeni kwakhe ugatsha lwe-immigration eZimbabwe lwala kumamukela esuka eBotswana besithi kaqale ayelatshwe. Ubehlala kwenye indlu esitishini samapholisa eTlokweng ngaphambi kokuba atshelwe ukuthi angeke asahlala khona ngoba ihambisa uhulumende emthethwandaba. UNyathi utshele iStudio 7 ngocingo ukuthi usexotshiwe emapholiseni. Ngakho siyazidingela indawo yokuhlala komunye umuzi phandle kweHaborone. Uthi uhulumende ocunyulwe ukuthi uthathe inyathela lokumhambisa emthethwandaba efuna ukuhlawulwa. UNyathi wangena etshele evele esehluleka ukuhamba njalo uthi waqeda isigwebo evele esesebenzisa isihlalo samavili. Uthi okubuhlungu yikuthi uyehluleka lokuzigezisa. Amadokotela amtshela ukuthi umthambo owuchitha amanzi emzimbeni kanye lomgogodla kwanakala ngesikhathi ethelwa imvubu. Khathesi ubesebenzisa ithumbu lokuhlonywa uma isiyachitha amanzi esambuzi. Udaba lukaNyathi luza ngesikhathi kulokuqonga kwenani labezimbabwe kakhulu abangena eBotswana ngekho emthethweni bebhekana lokuhlukunyezwa ezandleni zamapholisa osekugcinule abanye beZimbabwe. Amapholisa eTlokweni lapho uNyathi obegcinwe khona batshele intatheli zindaba ukuthi abanamlandu abawudalayo ngoba ukuthela imvubu ngumthetho okhona eBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHaborone kweleBotswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Abazingeli bedethe sebedubule babulala indlovu ezimbili ebesezithwalise nzima izakhamizi zalumango. Ngeviki edluleyo kudutshulwe eyakuqala kwathi ngolwesine kwadutshulwa enye njalo. Sixoxele sakhamuzi sakhona le umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlovu vele zisalise nzima kabuhlungu. Ngikhuluma kanje bazivulele in-space of a week kusukisela bebulala eyinye eduzane ledethe ema-Newstons laphana lapho zazingena khona umhlambi the whole crow of at least 12 to 15 heads ziravazi ukudla kwabantu. So izoro ngikhuluma kunje so babulele eyinye emagoli khona ngale futhi eyinye indlovu but yazowela phakathi egame. Zisithwalise nzima inyamazana lezi.
Manje nxa zibulewe liyayithola yini inyama?
At least ukunikwa inyama kusincede lalutho. Siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende yena ngokwakhe onguye omnikazi wenyamazana zona lezi ezame imizamo yonke ukuwona ukuthi bengavikela njani inyamazana zona lezi because ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yena leyana for 2 or 3 weeks. Thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke upele sizumumbu but ukuthi ungaba lesiqalo sokuthi ungaba lomnyaka wonke usidla inyama kwenzakala.
Abakho yini abayithengisayo inyama yakhona?
Kukhona kuyana ukuthengisa kokuthi umuntu ufuna ukuyonathi utshwala but ayithengiswa. Lokuyana onelatho yokuthi ungaze ukhulume ukuthi kule nyama yendlovu ethengiswayo ukuthengiswa labantu babhema igwayi labanathi amasikadi amasezi khonoko and akusho lutho vele nxa sikhangela impilo yecommunity khonokuyana.
Manje impondo ke zihanjiswa ngaphi ndlovu zone zeziyaba zibulewe?
Impondo ziyathathwa le-campfire abe-campfire then finally bayazisarenda kukobe national parks. Thina izakhamuzi ziyabe zidlelwe vele imali yangkhona is next to nothing vele kufana nalokuthi kuya kungela nixi benika izakhamuzi vele imali yangkhona kasiyiboni. In other words into abanika yona abantu sokonokuyana kade ukuvuzwa okwenyama but inyama i-useless because inyama nyakwanisa ukuthi ngizibulalele imbuzi emzini wami kumbe even inkuku ngidle kumbe even ukuthi ngihlabe ingoma. So impondo ziyathathwa lo hulumende iNational Parks iyathatha awekempa bayabuya on the scene kuzothatha but eventually they say bayasarenda koko kwabantu beNational Parks we benefit nothing akula lutho esilithola kumpondo zezenyamazana zona lezi ezizimaza emasimini akula lutho esilithathayo.
Hello ke ngumnumzana Stanley Tori Maisakamuzi sedede ubekhuluma le studio 7 ekhona le edede
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemasuyingo eMwenezi West District njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Nkosana Nkiwane. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkiwane.
Eh, sakubona baba Tungameli Nkomo.
Yeah, kunjani emasuyingo eMwenezi kulezi nsuku? Kuyini okwenzakalayo?
Kulezi nsuku baba, hey, ngathi sibhizi baba emasimini baba siyadobhadobha lokho esikutholileyo nje kuncane. Ngoba kube nohlupho nokuthi kube nezulu, izulu libe liningi kakhulu, izinto ziyabuya zatonta. Kodwa ke hayi laba ongathi basesidakeni, hayi batholile okungcono. Laba besetshebetshebeni, hayi kumoshakele ngampela ngoba namanje kusatonta nje amanzi asagcwele indawo yonke.
Abadobhileyo kancane kuyini kahle kahle abakutholileyo? Ngumumbu, inyawuthi, ngamabele kuyini?
Ngathi labantu abanikezwa indawo zokuhlala emaplazini kakhulu yibo abantu abasengathi basesidakeni bawulimile umumbu ngempela nawo uma uhamba awuyawuncoma ngempela ungathi yibo abazodobhadobha umumbu kakhulu ngoba hhayi labo abasethebehlebeni abalima onyawuda hhayi kukhahlele kusesekuncane vele ukuthi hhayi akuyenzanga kahle nomumbu wakhona mara bazodobha nje abadobha ezitendini lapha emakhaya kancane nje.
Wena kwakho amasimu Nkiwane kuyini okutholile?
Ngathi hayi esitendini nje hayi umumbu ngathi ngidobhadobhile ngempela adobhile sizokudla umnyaka wonke ngempela.
Aha, sike sathi sikhuluma ngaphambilini wakhuluma njalo ngekliniki eliyakhelweyo ungasitshela ngalolu daba?
Ya no Tunga kusho ukuthi kunohlelo laphana ikliniki yakhona ayikakakhiwa but isi-approviwe yinto nje esehlelweni ukuthi siyakhelwa ngoba sibe sineklinikhi ezisebudeni lesizihambele ebudeni kakhulu. So sincoma kakhulu ukhansela wethu ngoba nguye ozamileyo ngempela ukuthi asizamele ukuthi sithole ikliniki leyo. So ngathi vele kuyona yamaviki azayo nje kuzoba ukuhlangwana nje kukhulunywa nje ngengqubekela phambili yakhona ukuthi ikliniki yakhona ngihamba kanjani ngoba amaplani konke nokuphegwa hhayi sokuphumelele ukukhomba ukuthi hhayi ngempela ikliniki seyikhona ngoba siyihambela ngempela ama-15 to 20 kilometers ikliniki. So siyancoma kakhulu ukhansela wethu ukuthi hhayi isebenzile ngempela.
Iyakhiwa ngubani le kliniki? Usizo liluthole ngaphi?
Kusuthi usizo lwakhona luphuma khona kuhulumende ngempela. Njengoba ngisho nje sokufakiwe ingodo lezi zokufensela manje uma izidina nazo zezikhona hayi izidina umphakathi ushayile eziningi kakhulu. So nengodo zokufensela nefensi konke sokudiliziwe sokusebenza ukuthi bafake ifensi kuqale nje ifoundation ba.
Bekuliphazamisa kanganani, kulikhathaza kanganani ukuhamba umango omude njengezakhamizi lisiya ekliniki?
Bekusiba buhlungu kakhulu kuthola ukuthi mhlawumbe umuntu ngesingizi sithi mbeni ku-critical situation ufuna usizo esibhedlela ngokushesha. Kuthola ukuthi heyi izimota mhlawumbe kazikho ukuthi umuntu ayofika khona ngezinqola kuthatha isikhathi kugcina luza nomphefumulo womuntu. So uma sesithola iklinika eduze ngathi iyinto mpela enkulu ezosiza nomphakathi leyo.
Isibhedlela sona sikatshana okunganani?
Izibhedlela zethu zisekudeni ngempela, zisekudeni kakhulu, zisekudeni siyazihambela ngempela, zikhatshana baba ngoba either singaya eBite Bridge or siye phesheya kukangwanezi khona bathi ngiyayikhohlwa ngegama layo indawo ikhona but isekudeni nayo ifana i-distance yakhona ifana nje neyeBite Bridge ngama-100 and something kilometers.
Emakliniki ebelilawo belisithi lingahamba lithole kuhle yini imithi?
Hayi imithi iyatholakala kahle kakhulu, iyitholakala ngempela, hayi abantu bebesizwa kakhulu emakliniki, imithi besiyithola kahle kakhulu, ingashela kahle, hayi imithi ngempela, labantwana hayi bayalashwa ngempela, imithi yakhona iqhubeka kahle ngempela.
Aha, hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Nkiwane, siyabonga.
Ah, hayi nathi sibonga baba impumelelo le bakhona sithi sifisa ngabe kuyaqhubeka laphambili kunjalo baba noma ibize nalo lidonsa kazima kanje kodwa hayi khona ukukhona ukubambekayo so siyakungcoma nakho lokho
lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lesakhamuzi semaswingo emwenezi west umnumzana Nkosana Nkiwane asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela amaduma fuzwayo Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo
Ngiyabonga futhi ngiyakwamukela uhlelo lwakho
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kanti ngubani Ubekezela maduma fuzwa.
Mina ngithanda ukuthi ngabuza njalo ngithi mina ngiyimi sibili ubekezela maduma fuzwa. Hayi omunye. Angizami ukuba ngomunye umuntu. Ngiyimi sibili ngendlela engicabanga ngayo, lengenza ngayo izinto. Ngendlela engiyabe ngicabange ngayo mina ngokwami. Angithembi ukuthi ngingathi ngiya-influenswa ngomunye kumbe ngenza izinto ngifuqa ngabanye abantu. Hayi yimi mina ngokwami.
Uthando lwakho olokulwela ilungelo likaZulu livela ngaphi?
Obamaceni ngazibona nami sengisizwa abantu sebesithini ngomuntu olwela amalungelo abantu but mina ngangibona ngisenza nje izinto engiyabe ngizibona ukuthi hayi lokhu kakuhambi lokhu kakuhambi ngithi ngizithole lami sengiphakathi sengikhuluma ukuthi no into kayihambi kuyo ngoba naturally ngizithola ngile iposition yokuthi nxa ngingabona into ihamba wrong ngiyibona ukuthi iza kuba wrong ngiyekele uku-intervena ngihlala nginomzwa ngedwa ukuthi but siyekele into ihamba wrong yase yaya yacina isiba wrong khona kade kukhona kade singakwenza ukuthi into leyani ingahambi kahle so ngagcina ke sengisizwa abantu bethi olwela amalungelo abantu olwela amalungelo abantu kodwa mina kuyinto esenhlizweni kuyiphashinye ukuthi angivumi ukuthi nje into ibe wrong siyiyekele injalo sithi kuzakulungisa kuphela
ye siyabona ukubana ungomunye wabancintise kukhetho kubandla le National People's Party. Ungasitshela ke ngezombusazwe ukuthi ungena njani njalo ebandleni leli kuhamba njani.
Okay. Ukuthi ngicene ngingena kuzo zina lezi ezombangazi. Kusukele khona lokho ukuthi ngenhliziyo yami bombona ilizwe leli lingaphathekanga kuhle. Elingaphathwanga kuhle angeke sibe sithuka. Singathula into zihamba wrong ngokuphela ziyaphepha ngayo. And oku-wrong okungivele uhulumende ayenza ngayo. So kuyadingeka ukuthi sicine singenele sibone ukuthi uhulumende yenza izinto ngendlela eyiyo so yikho ukuzithola lami sengisenzisa sengena izinto zepolitiki ku-opposition particular ngingene kudala sikipolitiki I think ngisasesikolo ecollege ngingakhokhela ama-student ama-polytechnic izimbabwe yonke ngazithola sengiku-youth sesele forum part of zimbabwe ngasuka-ke lapho ngaya ku-MDC khona sesangena khona ku-MDC sahamba layo saze safika lapho esifike khona ngo-2015 yikho ukuthi ngitshintshe ngibone sokokuyaleli ibandla likamama umduba ukuthi ukufika kwami kulo leli bandla njengokuthi sesizamile ngayo indlela efananayo over a long time senza izinto ngendlela efananayo maybe njengoba sokubuyelaba abatsha maybe kulento entsha indlela e-different esingayenza ngayo njengabantu abake badonsa lalaba abantu esingabafuniyo maybe singaxhasana lawo lathi sinekade sisila lalabantu maybe singaphuma lento engcono and ephathini kathesi ngiyathaba ukuthi kuhle ukuthi iphathi iyakhulumisana lamanye amabandla ama-opposition ukuthi kwenziwe i-opposition eyodwa bengivele ngakhuluma ukuthi hayi nxa kusehlulo kwe-coalition ngayihlula sibili lonyaka hayi mina ngiyathiyana lakho lokho okombangazi ngoba sabe singayazi isesiyifuna njengabantu bezimbabwe
Hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa uZulu usitshela nje ngamafitshane ukuthi ubafiselani elakusasa
Yebo hayi abantu besibaphe basifela into A1 elifike sithole ukubuswa okuhle siphile lathi elizweni elilezinto eziphile kakuhle into enqo emqoko esingayibalisa ukuthi abantu basebenzini ibamba nemisibili singaqeqi esimene wonke ama differences la silawo senzeni into eyodwa ikhipheni ubona ukuthi singafaka okutha kuzasisa ngapi phambili ngoba lokho esifuna ama telepathies ayo sokuthi lokhu isonke
hayi kwezwakala ayisibongile kakhulu mnumzane. Lo ke bekungumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengilidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Yalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi olwela amalungelo oluntu yena ohlala kwele South Africa eyisizalwane seZimbabwe esisakhulayo. Unkosazana Muswaburi uthi wadlwengulwa eleminyaka eyisithupha yisihlobo esesilisa esasihlala khonapho endlini. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu. Ngiyintombazana eyasemberengwa ekhuleleko Bulawayo. Ngizelwe nguMantini kodwa ubaba ubevele emberengwa. Khathesi okubuhlungu ukuthi asisakhulumela abantu abangamantombazana kuphela. Sesikhulumela labafana labo badlengiwe. Angithi indlebe kufanele ihlale ilalele umntwana ukuze ubone ukuthi kwenzakalani kwama-surrounding yabantwana.
Ngezinye indlela singathi vele umntwana oyintombazana kanyeke wachiwa labesilisa abakhona phendlini.
Yize ziseduze kakhulu yizo esifanele sizikhangelele ngelihlo eliqapheleyo. Asithi ukuthi sokufanele singathembi wonke umuntu. Thina njengamantombazana sike ingxesi zame le relationship iyale ube lomntwana uzame kweyini. Kufanele ungene kweleyo relationship ukwazi ukuthi kufanele ngiqaphele. Ngoba nxa indoda ikhona ukuthi ingadlengula mina ngingumuntu omdala, pho umntwana ingamenzani?
Awulabuhlungu ngalokho okwenzakalayo?
Ngangibuhlungu kakhulu iminyaka eminingi. Ngase ngikhulile ngaxoxa lo baba wami ngamcela ngathi ngiyakwazi ukuthi lisakhulumisana lezihlobo leziyane zangani. Kodwa into enzayicela ukuthi ucela ukuthi ubaba lo ngingamboni lapha endlini ngoba inhliziyo yami isasebuhlungu kakhulu. Ngoba yena impilo yakhe yahambela phambili, walobola, waba labantwana, wahlala kuhle. Kodwa mina inhliziyo yami yahlala ibuhlungu. Kodwa kungasenani umlimo wamthatha ngokuphangisa. Angithi ukuthi ngathaba ukuthi umlimo wayemthethe. Kodwa ngesikhathi umlimo esemthethe, inhliziyo yami yayisibhodlile, yayisixolile kodwa ngangingakhohlwanga. Mina abazali bami babele nhliziyo enhle kakhulu. Angizange ngabone ukuthi kwaba le ama problem kakhulu le side leyo ye family ukuthi abantu bacina bengasakhulumisani ngoba bona babe believe ukuthi ayi bamshaya umfana washaywa kakhulu so base be believe ukuthi ayi samshaya samkhuza ebengazange babone ukuthi into le yayivele isinghlele mina phakathi kwendlunzweni yami kodwa ingasene kungasenani namuhla angilabo uhlungu abantu besilisa ngiyabanikeza ithuba lokuthi bazikhulumele udaba labo ukuthi udaba labo lumengathi nami ngibenizwa njengomfazi ngilabantwana ababili thathethi ngibengazama nami umshado okunokuqakathekileyo mfukuthe labantu besifazana ukuthula lokuxola ukuthola kuJesu ukuthola phakathi enhliziyweni yakho akulomunye umuntu ongakunikeza lokho.
Wenelisa njani ukukhuluma ebazalini yisiyasizwe kuthiwa abantwana bayethuselwa ayisabe engakhulumi?
Mina ngayethuselwa wangethusela kakhulu. Ngathula ngoba yena wangilengula isikhathi eside, I think for about 4 months ngithule. Ngathi ngihamba lo mama sasisekhaya emberengo. Mama wayefundisa kwesikoleni esiseduze lapho ekhaya. sithi siqaphumfula umama athi hayi ungakhangeli ngale ngoba sebona abafana begeza emfuleni mina ngithi ah mama akulandaba lokho ngoba mina ngiyakubona kakhulu ukubhudiza nibani bathi sifike ekhaya wacabangisiza wangibiza ke wathi hayi mntanami ngicela ukuthi ungacabanga ukuthi ngizawushaya wangincenga wangipholisa wayenza yonke into wathi ngicela ungitshele ukuthi ubusitshoni nxa ukhuluma lento yikho ukukhuluma kwami ke ngithi ngiqeda ukukhuluma umama wangithatha wangisa kumama omdala sathi nomunye umama omdala owayenceda abantu besifazana ukubeletha so wayehlalela abantu abesifazana emndini wakhe ebabelethisa sakuye wathi ngicela ungikhangelela umntwana ngoba wena ujwayele abafazi ukukhayela abafazi ngaphansi hayi wathi engikhayela kahle wakhuluma ukuthi hayi umntwana akasekho kahle i-point ayenza umama wami azisole kakhulu wayengifundisa ukuba yintombazane wayema lapho angitshela ukuthi geza so geza so geza so kodwa engakhanyeli so inyanga zadlula engazange akhanyele ngaphansi ngenye into emfuna ukutshela abantu besifazane ukuthi nxa ulo mntwana uyintombazane qaphela sebenzisa ilihlo leli khanyela umntwana into leyi ikhona into leyi ayisiyo story into leyi isereality
Leo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Vimbayishe Muswaburi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi siyabonga ke sithandekile okwakathesi ke ke sizwe imzwisa nje engoma kaMaji u love more majaivan Bazongenzani ingoma kaMaji u Love Mama Jaiva nesigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapolisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owethesa beZimbabwe icala lokudlwangudlwangu Izizalwane zeZimbabwe Isizalwane seZimbabwe eseyisisigoga ngenxa yokubhaxakulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu. Kubulewe indlovu ezimbili eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Olivalelisayo lifisela ubusuku obuhle igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.